sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa ipassport yeziphathamandla zikahulumende, iyamvikela ekuthini abotshwe.
Unkosikazi Grace Mugabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa phezu kwecala lokutshaya osakhulayo kasayanga.
Father Pascal Levin, in recognition of his sterling contribution to the liberation of
Father Pascal Levin. Unikeza lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa indlala.
UZulu weHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. Uhulumende wethula umbiko oveza ukuthi ulesikweleti sezigidi ezingamakhulu amane zamadola i-$400 million kubomanisipala beZimbabwe yonke ejikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Grace Mugabe, umkamongameli weZimbabwe obemele aye emthethwandaba lamhlanje phezu kwecala aletheswayo lokutshaya omnye osakhulayo owesifazana ngemva kokumthola elabantwa bakhe lapha abahlala khona ehoteleni eSandton eJohannesburg kasayanga. UBenedict Nhlapo uthi ukuthukuthela okwenziwe ngabantu beSouth Africa ukutholakala kokuthi imbiko kahulumende ebithe usezinikele emapholiseni njalo uzamiswa phambi komthethwandaba ibingeyamanga.
Umphathintambo ogatsha lwezamapholisa kweleSouth Africa uMnumzana Fikile Mbalula utshele bezindaba ukuthi inkosikazi Grace Mugabe usevumile ukuthi uzazinikela emapholiseni abesevela emthethwandaba ngecala lokutshaya inkosazana Gabriela Angels.
Not under arrest because she cooperates and handed herself over to the police.
Ngasabotshwanga ngoba uhle wazinikela emapholiseni. Lokho yikho okwenze ukuthi kungasadingeki ukuthi amapholisa ayembopha.
Ngemva kokuvela kwembiko ephikisanayo ukuthi unkosikazi Mugabe uzamiswa kuphi umthethwandaba, kuye kwavela omunye umbiko othi usehlulekile ukuziletha emapholiseni kodwa wakhetha ukuthi amagoda akhe akhulumisane lamapholisa. Lokhu kulethe ukuthukuthela kakhulu ikakhulu ngemva kokuthi imbiko yokuthi usezinikele emapholiseni yethulwe umphathintambo ogatsha lwezamapholisa. Kodwa ngaphambilini uMnumzana Mbalula ubekubeke kwacaca ukuthi kungaba lo hlupho ukubopha unkosikazi Mugabe.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa ipassport yeziphathamandla zikahulumende, iyamvikela ekuthini abotshwe. Kodwa ke lokhu akusho ukuthi angeke abotshwe, kuyeneliseka ukuthi abotshwe.
Kodwa ke izingcitshi zomthetho zithe akulanto evimbela ukubotshwa kwankosikazi Mugabe njengoba engezanga ngomsebenzi kwele South Africa. Ekhuluma labezindaba unkosazana Gabriela Angels uthe unkosikazi Mugabe umbhaxabule kabuhlungu ngesikhathi ethola yena labangane bakhe belabantwana bakhe abangabafana abahlala eJohannesburg ngesonto ntambama.
Ngitshaywe ngunkosikazi Grace Mugabe, mina labangani bami ehoteleni kanti abalindi bakhe bebemile bebukele. Bengingazi ukuthi lumama ongitshayayo ngubani. Bengingazi ukuthi uBella Mine indodana kamongameli Mugabe. Ngize ngabakwazi lokhu sengitshelwa ngonogada sengiphumile ehoteleni.
Owesifazana lo uthi unkosikazi Mugabe ubemtshaya ngentambo yamagetsi, wasebenzisa ikhanda lalintambo elensimbi wamtshaya wamdabula esiphaqeni waba lamanye amanxeba esiphundu. uthi konke lokho kusenzakala abantwana bakankosikazi Mgabe bathe bebona unina engena baphuma babaleka kanti abalindi bakankosikazi Mgabe abalitshumi bebemi bebukele. Unkosazana Angels uthi akakwazi ukuthi ubejayelwani.
There's a few tweets going around saying that I'm dating one of the Mugabe brothers. I am not.
Kulamahungahunga athi ngikhombe omunye wamadodana kamongameli Mugabe. Lokhu ngamanga. Okwesibili ukuthi angisuye uMahoja. Bengikule ihotela ngemva kokunxuswa umngane wami ukuthi sizokwejisa. Ngase ngisiza labangane bami ababili. Lokhu kungakenzakali. Amadodana kamgabe abevele engekho kule indlu yehotela ebesikiyo labangane bami.
Lesi senzo sikankosikazi Mgabe sesolo kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Sikhanyisiwe Khumalo uthi kufanele abhekane lo mthetho.
Into enziwe ngumama wethu uGrace Mugabe ayilunganga neze. Kumele vele ukuthi abhekane lengalo yomthetho. Usifundisani thina, ufundisani abantwana. Usehlisile isithunzi seZimbabwe kakhulu.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Lindwe Sithole uthi lesi senzo asikhangelelwanga kumama wesizwe.
Umama uGrace Mugabe uphambanise kakhulu. Bekufanele yena akhulume kahle labantwana laba, ababonise kahle njengomzali. Ikakhulu futhi akuyona ingane yakhe, futhi akuyona ingane yasezweni lakhe.
Usenjalo kubikwa amadodana omabili kamongameli Mugabe esephinda xotshwa eteleni emva kwesenzo sikankosikazi Mugabe. Kukanti amapholisa abelokhu endimimbili ngokuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa na nokuthi uzamiswa yini emthethwandaba ecala leli. Lobanje bekungakabili umbiko oyethulwe ofisi kamongameli Mugabe ngalolu daba. Umbiko oyethulwe ekhelini yeTwitter yeZANU-PF uthi unkosikazi Mugabe uhlaselwe unkosazana Angels kodwa bengethuki ngoba uphephile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Kunjalo nje amabandla aphikisayo abalisa ele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ethule imbiko lamhla esola kakhulu unkosikazi Mugabe esithi wenze ihlazo elikhulu. Amabandla la athi njengaye wonke umsolwa kumele unkosikazi Mugabe abotshwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councilor MDCT kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube.
Ngokuqala ngithanda ukuthi khona abantu bezele bekwazimhlophe ukuthi iminyaka empilo edlulileyo uGrace ubebiza amadoda amadala angominisa lapho eZimbabwe ngamabizo ebakhombene ngamine ivictimu yokugcina kumnankagwa noTaramba. So uGrace kuyakhanya ukuthi ngasomama mpela. Khangela manje usukelana lomntwana abantu khona le eSouth Africa embhakavule unika sikithabani emazweni angaphandle nabantu beZimbabwe. Njalo akusimangalisi ukuthi kabuthanga ngokuvele eyisidila mkhuba engumuntu nje ophonga ukusebenzisa imali ukuthelela zonke indawo. Mhlawumbe ngabe khona omunye osebanzisi ukuzama ukuavoid ukuthi abothela ngoba vele njengumuntu yena onganaki imithetho.
Njengabasakhulayo siphatho bani elisikhangeleleyo emuntwini osesimeni sikamongameli ofana lo nkosikazi Mugabe?
Uyazi kuyasihlukuluza kakhulu ngoba size sikhumbula mpela umama uSali, size sikhumbule lo mama uJohana Mafuyane abasiyayo ngoba babezele besinakekela bebonakala besenza inhlelo zokukhuthaza ulutho ukubana likhulu. Kambe khangela luntombazana otshayiweyo nguntombazana ophila ngokuzivukisa abathi kumodela. Nxa usumgqiphisayo yona fesi leyo aphila ngayo ukuze aziphilise, wena ungumama yena lapho akhangelele khona umntwana ukubana awondliwe khona yophephela. Ngoba thine sikukhangeleyo ukuthi yebo ye ubaba ngaba lodlame ubaba ebe ngumuntu ololaka kodwa nxa sisesikhala sisuka kubaba kumele siye kumama. Manje ke nanga umama wesizwe nxa ezayachaya abantwana bakomakhelwane uthina kithi lapha eZimbabwe siyasidekisa mhlophe ukuthi sikhala kangaka sithi umgabo uchaya abantu kade vele uthunywa ngumama. So thina sidanile ngoba hheyi uyasidekisa mpela umbala wakhe umama lo.
Ngezinye indlela uthi zimbila zantabanye ubaba lo mama kudaba lodlakela kumbe ubaba ungcono?
Ndingathi zimbila zantabanye ubaba lo mama kodwa ubaba abuye abe ngconywana ngoba ubaba ngatshaya phandle kwelizwe utshaya bakhe noma kungakude nje ukutshaya bakhe sila kulunganga kodwa umama usehambe uthuma athi kuyatshaya umakhelwane.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila webandla le-MDCT kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu weZimbabwe lamhlanje unanze usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. EHarare lapho obekulombuthano omkhulu uMongameli Robert Mugabe unikeze isicoco senhlonipho eseRoyal Order of Monumentapa Award kumuyi uFather Pascal Slevin oweOrder of the Franciscan Mission embonga imisebenzi yokuphathisa empini yenkululeko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzuluba ngumsindo wokujabulela ukufika kwaMongameli Robert Mugabe enkundleni yeNational Sports Stadium lapho aqale khona ngokuhlola abakubutho befolile kiyo ehamba ngemota yebutho. Kulezi nsuku usengena enkundleni ngemota yakhe yeZim 1 aze afike kuleyo angena kiyo ukubhoda ehlola abakubutho laba, hathi lokho ayekwenza eminyakeni yangemuva esazizwa lapho ayengena ezihambela esukela esangweni elikhulu aze ayefika lapho kumele ame khona. UMongameli Mugabe uchaza umuyi uFather Slevin njengomuntu owayezinikele ukusebenzisana labensundu ngaleso sikhathi ababencindezelwa ngumbuso wabelungu kwabangela ukuxotshwa kwakhe elizweni ebuyiselwa kibo e-Ireland.
Father Pascal Slevin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
UFather Pascal Slevin unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko kanye lehlandla alidlalayo kwezentuthuko yelizwe leZimbabwe.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo okubalisa uMnumzana Jeffrey Moyo bachaze inyathelo likaMugabe ukunikeza lesi sicoco emuntwini wezokholo njengendlela yokuzilungiselela uhambo lwakhe lapho esengathi awuhambi lumhlaba.
Kumele libone ukuthi uMugabe vele segugile, usekhulile, njalo njengomuntu vele ukhonza kuRoman Catholic Church ufuna ukulungisela ubudlelwano bakhe ngibandla le-church yakhe iRoman Catholic, ngoba abantu abagugileyo okusalayo yikufa. So kumele ube labantu abazamngcwaba phela manxa esefile. So uMugabe vele yenza ngenye indlela futhi yenza ifavor ku-church yakhe.
Umoya uthi kungelani le misebenzi kamuyi okwenziwe nguMongameli kodwa kuphathelane laye kanye lemuli yakhe.
Ukuthi uMugabe uyenzele yena kuphela, singakhuluma amanga lapha. UMugabe uyazenzela yena ukulungisa ubudlelwano bakhe lenkonzo yakhe. Kumele libe kwazi ukuthi iRoman Catholic yakhe yayenza ama-findings ayo ngokubulawa kwabantu emadebheleleni ama-20,000 ababulawa ngikukhurahundi phansi kwehulumende ikaRobert Mugabe. Njalo Mugabe sibona ukuthi yena segugile, ukufa kungabuya any sikhathi, any time. Inkonzo yakhe kumele imungcwabe. So uyadinga ubudlelwano lenkonzo yakhe.
Kube lezehlakalo ezimbalwa okubalisa esokwehluleka komunye wabekade bendizele enkundleni le. Wehluleka ukwehla kuhle wayawela endaweni ezakhiwe ngesamende okuhlala abantu kusoba lokuba ulimele njengoba ekhitshwe enkundleni ngesiphangiphangi ethwelwe imota ethwala abagulayo i-ambulance. Ngaphambilini kuke kwawa njalo elinye lamasosha e-Air Force elikade lifolile enkundleni ngesikhathi uMongameli Mugabe esethula umbiko wakhe. UZulu kakhulukazi abesifazane babelokujabula okukhulu lapho omunye wabandize kule nkundla owesifazane uFlight Sergeant Tracy Munodawafa enze izimanga wehla kungela dubo. Ngimele isidyo 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Uhlelo lamuhla olwe Life Talk, uhlelo lwabatsha lwe The Connection, sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mugabe obikwa ebhaxabule intombazana esakhulayo eSouth Africa ngemva kokuyithola ehoteleni ilendodana zakhe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi kisikhangele ezivela kwamanye amazwe. Udubo lokusilela kokudla emhlubulweni wamazwe agoqela eleSomalia, Ethiopia lubikwa solusiba lukhulu ngamandla lusenza abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-700,000 babe sengozini yokubulawa yindlala. Abantu abangamakhulu amathathu, i-300 babikwa sebefile engozini yokukhululwa lokugqitshelwa ludaka esigodlweni seSierra Leone, iFreetown, ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu ngempelasonto. Uhulumende usethule imbiko etshengisa ukuthi ulesikhwelede esifika amadola ngamakhulu amane, i-$400 million, kubomanisipala bonke elizweni jikelele. Ilizwe lilabo manisipala abafika phose ikhulu, i-92. Lokhu kubikwa kubangela ukuthi omanisipala behluleke ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. UZulu yena othwele nzima ngokuselakala kwemali lemisebenzi, laye ulezikwelete zikamanisipala eziningi kakhulu okwenza imisebenzi kamanisipala efana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo engela magodi, kunye lokulahlwa kwezibi kube nzima. Sixoxelo kansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo othi uhulumende nguye owenza kungabi lula ukuthi umanisipala aqhube inhlelo zakhe.
Njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besulesimali zabelisperezi ezazilabantu ukuthi khona ikansili lanabantu abalamali, kwavela kwaqalisela khona phayana amakansili zaqala engela mali iziniseni. Uthe sokunjalo-ke yona ikansili enisikweredi nabantu, abantu labayana abazange bathiwa khona lisela ikansili ayisela sikweredi seni, yasala ikuredi. So kathesi abantu sebeyekele ukubhadala nayo, uhulumende nguye onezikwelede ezinkulu ukudlula abanye bonke. Bangabona ukuthi kona bona yibo balezikwelede ababhadali, sebesithi kuthiwa khona hayi sesesula izikwelede ngoba bebefuna ukubona kwazefe bona. So into abayiyenzayo lapha umgqeke aseZimbabwe kufuze bakubone khona ukuthi kona sidila la mathothi lapha, abantu abangafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi kona ibona yiwo ababulala ama-local authority. Kuvele akula mntu abangamblema, amapotholo agcwele konke, asomlando kabani umlando wekulumo kulumeni.
Izakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala, lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality?
Abantu nje abantu bakhaza bayafuna ukuthi kona babhadale, kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi? Ama-industry abantu angabasebenzi lazihlalele abantu ezidlini, oyabe nayo imali yona leyo esebenzile ukuthi kona usebenzi ayikho, uyayithatha ngaphi? Akunabapha ayithatha khona. Abantu ngaze bafuna ukubhadala kuphila akusebenzi ngoba abanayo imali yakhona. Ama-pensioners iwes abanda umuntu uma ephiwa $25 sekona isiperedezi ye-monthly post yakhona iyi-$34 akusebenzi hlutho. Uhulumende uvele sezehlulekile okuningi kakhuluma sitime, kodwa kusemgceke ukuthi kona uhulumende sehlulekile kuphela zwi. Abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona kayikho, uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi? I-industry yonke ivalile, ama-graduate ayethe kusama-juicecard akula, ama-doctors ayethe kusama-juicecard. So akula lapho abangayithola khona abantu. Sizaba lokho siphakathi kodubo lololu size sibone ukuthi kona uhulumende lowo uyakuhambisa kanjani.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo, ukhansela wedolobho leHarare, wekhuluma ecingweni leStudio 7 okhona le eHarare. Lokhu sikudaba lunye. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uhulumende nguye owehluleka ukuvuselela umnotho welizwe okubangela ukuthi abantu behluleke ukuhlawula imali kamanisipala.
Vele into yakhona phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sihlala sikhuluma nje sokunjonge sithi thina i-industry nxa ifile, ngoba abantu be-industry ama-business persons e-industry lama-companies yeba bavama ukuvama ukubhadala imali eziningi ezama-rate ngoba ama-properties abo angathi ayadula. Umuntu kazana nje kathesi vele kana umsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo wolizwe kawumanga umkhelo wabona bekhuluma abantu babizanipefe sithi umumo omikahle so sewutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali enilutshwane ayizuzayo iyabe isibhadala aba izisebenzi sibe ngasabhadala izikwele so uqondani khonokho nje njengoinstituti akulungisisi umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisa imali belokhu bebhotabhota emazweni omgabe bedlala izimali bekhiphe izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikwele zamakhansela
manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho
lelo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni so njengamangema ngama-reserva ngoba ezindawo adlula amanzi nxa kungela amagedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa amakhanseli esesethiwe ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka kusokuba lemikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emalutshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lo kuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi nxa vele nxa yikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kutheni lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyaselela amanzi so wenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambaniseke ngokuswelekala kwezimali ezingena kukhansela
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Indlala lokusilela kwamanzi ludubo olukhulu olubhekane lezakhamizi zeBrunaberg eMatabeleland South kodwa ukungabi lesithupha kanye lephepha lokuzalwa luhlupho olwedlula indlala lokusilela kwamanzi kulumango okunengasikuzweni kunompumelelo moyo eseBrunaberg.
Bekhuluma ngemva komhlangano oqoqweni ibandla lezaphu emavinkilini eBrunaberg, izakhamizi zesiqintini semangwe zithi indlala lokusilela kwamanzi bayakubona kodwa ukungabi lezithupha kanye nama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba kungelanto abayenelisa ukuyenza empilweni. Osakhulayo u-Honest Ndlela osuka komaninji uthe kana sithupha le-birth certificate abazali bakhe babhubha njalo abantu abangaba ngabafakazi bokuthi athole lezo ncwadi bakude.
Iproblemu endayo nge-birth lesithupha kodwa amanye amaphepha akhona ngafile afana nama-birth certificate akababa lomama kwanini but sekunzima ukuthi ngithole abafakazi ngoba badala babesegoli kungelwa ngamfakazi.
Umlisa wengulubeni, umnumzana Peter Chuma, uthe kunzima ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa ecela uhulumende ukuba angenele.
Akula mntu akwatshontshe umuntu, kulo nina uthe siwatshona, kulo yise unina siwatshona. Kanti ngiyodwa uyekhila ngapha ukuthi umuntu enikwe, ngoba akula muntu esake sazokutaka ukuthi utshontshele utshontshe umntwana. Manje ngithi ukuthi umuntu usekhwele nzima uyagada imali kayikho engumuntu lwano ogada esiya nge-evili kumbe e-plumtree.
Isakhamuzi seBrunaberg unkosazana Jerita Dube uthi kunzima ukuthola ubufakazi uma uthe wafelwa njalo le mali iluhlupho ukuthi abantu beye e-plumtree ukuyathatha incwadi zokuzalwa.
Kuba nzima ukuthi uthole abafakazi uma kukuthi abazali batshona befaka umntwana esasemncane ngoba lezo zimali zokuthi uhambe ugadise labo bantu yobathatha khatshana kunzima lobu fakazi bakhona busiba nzima ukuthi uqala ngaphi uyongenaphi.
Unkosikazi Regina Gumede uthe usasemutsha kodwa ulohlupho lokutholela umntwana amzala eGoli incwadi yokuzalwa ethi nalapho besiya ekuvoteni abantwana baza kwehluleka ukubhalisa ukuvota.
Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi abe le esethiketi njalo ekukhuleni kwakhe kwenza ukuthi akwanise ukuvota. Abanye ngikhuluma ngabakhulileyo njengamanje kuzanywa ukuthi kufanele siye kumavoti kumnyaka ozayo abange bakuthole ukuvota ngoba ukuzithola lezo ncwadi kulobu nzima.
Unompilo Sibanda ucele uhulumende ukuba ananzelele ukuba iningi labantwana abafelwa ngabazali abanancwadi zokuzalwa.
Ayi mina esayidinda mina ama birth certificate sibili ngilayo kodwa ngikhalela abantwana bakamama bafelwa ngunina loyise kabala gogo. So ama birth certificate ngiyahlupa kakhulu ukuthi lingasincedisa kakhulu kubana la abantwana banjalo abangalaba ntaba izintandane kakhulu. Lokho abangaso zintandane bakhona abanye abaloko behanjwa behamba bese khona bethatha ama izithupa zingalamakhanda uluza izimali ekusendlani ntamba ama bese ufuna ukuthi ngabe kuyasincedisa ukuthi babuye eduzane lapho esikhona ukuthi sizothatha ama birth certificate lezithupha njengoba uhlelo lokubana sifanele sivote libe khona kade seduzane.
Umnumzana Talent Ndebele uthe laba abazalelwa eGoli banobunzima obukhulu.
Abanye abantwana bazalwa khonapha eZimbabwe bazalwa esibhedlela zakibo khona eFunabeg kodwa abazali babo bahle basuka bengathatha ama birth certificate bahamba baye eGoli iminyaka leminyaka kodwa sebeze bakhula. Sebelabo 18 years bela ama birth certificate. Laba bantwana sebedinga ama birth certificate. Kodwa uma bese yazama ukuthi ona abazali bebuya kodwa ogogo bakhona.
Uhlupho lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha ludubo olukhulu eBrunaberg. Iningi labantu lithi kuzaba lukhuni ukuphatheka kuhlelo lokubhalisa ukuvota kanye nokuvota. Ngimele iStudio 7 iseBrunaberg nginguNompumelelo Moyo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leSouth Sudan kalizake libe lokuthula njengoba kwaqalisa impi yomvukela lisanda kuthola uzibuse. Abantu abaningi okumangalisayo sebafa kulelo lizwe kuthi ke abedlula izigidi ezine 4 million babalika emizini yabo. Lokhu sokwenze ukuthi ilizwe leli libe leziphepheli eziningi selokho kwaqhamuka umvukela owesabekayo kakhulu elizweni leRwanda. Loba nje walobelwana isivumelwano sokukhumisana umlota ngomnyaka ka-2015 wabunjwa njalo uhulumende womanyano konke lokhu kusobala ukuthi akusebenzi elizweni leSouth Sudan. Umnyaka usanda kuqalisa umongameli Salva Kiir wathi sokumele ukuthi kube lokuthula elizweni lakhe kubekwe phansi izikhali njalo uzakhipha abantu abavalelwa entilongweni abaphikisa uhulumende. Wonke lokhu akuzange kusebenze. Inhlanganiso yamazwe yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi lokhu kuqhubekela phambili ukulwisana kulelo lizwe njalo izibotshwa kazingakhululwa. Lokhu kwenzakala kakhulu edolobheni leBagak esabelweni se-Upper Nile State. NgoNtulikazi, inhlanganiso ebona ngezentuthuko e-Intergovernmental Authority on Development kumbe i-IGAD yathi ifuna ukuthi abalwisanayo laba bahlale phansi bakhulume ngodaba lolu kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015. Amazwe agoqela ele Norway, iBritani leMelika asola kakhulu ngontulikazi impi yomvukela yakweleSouth Sudan esithi ikhahlameza abantu abaningi okumangalisayo njalo ibisela muva ingqubela phambili kulelo lizwe.
Alolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weleMelika. Intombazana yeZimbabwe ecula iseSouth Africa uDudu Malinga isigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa ngemva kwekwetheswa icala lokutshaya osakhulayo intombazana eyatholakala ehoteleni labantu bakhe kasayanga emthethwandaba lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.